indlala esilayo lonyaka asiyijwayelanga ukuyibona mhlawumbe abanye vele ababazi bayibona ezikolo abantwana bamdambiyana ngendlala ungamdonsela eceleni uzama ukumbuza uzakutsheli ukuthi ucine ukudla ithangi mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge abaningi abantwana sebephila ngezithelo ezikhona pho-ke ezinye izithelo ezinjengemikhemeswane imigwadi yizithelo ezidinga ukuthi uzidle usuke wadla olunye ulutho kunzima izikolo seziqalisile ukubhala imihloliso ngaphakathi kweminyaka o-grade 7 nelibhane lapha kumbe nithi emathebeleleni nothi lako-grade 2 baphakathi kwemihloliso imihloliso leyo abantwana bayibhala belambile ingqondo vele ingekho esikolweni okuyukuthi imihloliso nje iyabhalwa kodwa umntwana akekho ekufundeni ngodaba lwendlala uzususisi ngoba umntwana uzambona esejumekile uthi ujumeka nje kuhle kade ujumekiswa indlala umumuzwe sekhala ngokuthi sisakhe sesibuhlungu kanti indlala siyesaba sikuthi imihloliso yizathi siyaphela mhlawumbe abanye abantwana bekulekile okunye okumele sikukhangele ngalesi sikhathi ikhaza esilalo asilijwayelanga ikhaza lifuna esiswini kukhudumala and into engayenza esiswini kukhudumale yikuthi umuntu abe suthi so abantwana bathwele nzima bayatshaya likhaza evele belambile asazi ukuthi sizayiphutsha yini imihloliso singazange sihlanganele ingozi
sizwe umnankagwa kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uqoqa ukupha abafundi ukudla ezikolo kathesi ungathi zikhona yini ezinye izikolo lapho abafundi asebephekelwa khona
emhlubulweni mine ngiwo ngapha emathebeleleni noti zinlutshwani kakhulu izikolo nxa zikhona ezibhekela abantwana njalo ezibhekela abantwana eziningi ngezilabazali abenelisayo ukuthi baqoqa abakuqoqayo kubuye kuzophekelwa abantwana babo abanye ngabale nhlanhla yokuthola amadona abancedisayo yizo eziphekayo uhulumende usengakhuluma athini kodwa-ke thina simfanisa lo mzali odinga isikhathi sendlala yena fika osemagrosa labangani bakhe sethi nxa esefika ekhaya azenze yena olozwelo wafika ade hayi ngamfana akulela abantwana mina indlala ingaze ngidlulala kusela ndayo kade ngingakwazi ukuthi ulile bathuthi ngabakhangela bonke abantu abakuhulumente ngaze bakhangela imikhaba yabo bakhangela ukuhamba kwabo bakhangela ukwenza kwabo ngabantu abasuthile ukuthi kulabanye abantu abalambileyo bakuzwa nxa sokukhulunywa njengakathi esikhuluma kanje emtatheni sikhangela ukuthi uhulumende nga ngumuntu ozela abantwana nxa i-social welfare siyangena ezikolo iyanikeza abantwana umuntu bagqalise ezikolo mhlawumbe abadala bengadinga izitshebo kulalokhu esikubonayo ukuthi abadala vele kumele badinge konke badinga isitshebo badinga impuphu bayithatha ngapha yona ivele ingekho khonokho kuyizinto kwenzakala ngoba thina nxa sesikhangela njengabo-athosi uhulumende indaba ye-education siwayikhalala